Mbonani uJerald Thoro lapha uphambanise kakhulu njalo usevele wafaka iqembu angabe ezwanana nalo phakathi kokulwisana kwezanu PF esibangele sizima kakhulu ngoba ngathethile ncawi ukuthi mhlawumbe bangaphumelela ekhethweni abe qembu likaProfessor Jonathan Moyo sebengasuka nje balwisane lakho lokhu bathi hhayi lokhu kwenziwe ngamandla kusenziwa libutho lokho kuzenza ukuthi kube nzima ukuthi babuse phela uGerald Thoro into angayiboniyo yukuthi umhlaba le-Afrika ngejikelele ayiselayo iyodlala yokwekela amazwe ebuswa ngamabutho. Amabutho kuzwekazi le-Afrika njengesibone kusenzakala eGambia nakwezinye indawo okwenzakale kwo-Ukraine kutshengisa ukuthi hhayi sekunzima ukuthi ibutho lingasuka nje lithi selifuna ukubusa kumbe selingatshela ababusayo ukuthi basebenze njani. Ibutho bafanele bahlale emabharaki khona ngale bangaphumi baze babize wathiwe emsebenzini. Okwakhe lokhu ukuthi uyaphuma yena esethisela abantu yena esagqoke iyunifomu yebutho enani uyaphambanisa kakhulu njalo kungahle ukumsebenzela kahle ikakhulu nxa senza kanje senzela abantu abafana noProfessor Jonathan Moyo abangani bafundile abakwazi ukuthi indaba leyi bangayiphendise kanjani iphendule ukuthi kufanele ukuthi ngiyesephambanisa umsebenzi njalo kasebenzi ngendlela efaneleyo. Ngangiboni imsiza kakhulu umnumzana umnangakwa indaba kaGeneral Moyo njengenjongo yakhe yenoma kwena.
Ubona abakamnangagwa bakhanya bahlomile mpela baphethe izagila, baphethe imihledla, baphethe yonke into balwisana laye ubaba uMoyo. Ubona esila na?
Ngibona yami mina ubaba uMoyo akunanto abangayenza engakanani kangako isabelo abalase ukuphela ukuthi mhlawumbe nxa bangathatha amaqhinga masinyazenyana baqalise ukuthi benze imicabango yokuwasasinetha bebulala abantu abakwenye iqembu. Kodwa nxa saphilile abakwelinye iqembu bangasebenza kuhle bathola amavoti akula izikhali lezi eziphethwe liqembu likamnangagwa ezingenza kube lo mahluko ekuthini ozabusa elizwe leZimbabwe ngemva kwaPresident Mugabe ngubani.